Ukusungulwa kwalezi ndawo kuza ngesikhathi abafuyi benkomo endaweni ezijene zesabelo sezansi emandebeleni bedala ezimathonsi ngokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane edalwa yimikhaza. Unkosikazi Sibongile Khumalo uthe insizwa sebevale izibaya ngenxa yokufelwa zinkomo.
Umkhuhlane wenkomo vele usulesikhathi waqala vele, kade siyabona sokungaba inyanga yesi-5 or 6 kubo kwathemba ngapha waqeda inkomo vele wonke usiyale kubo Drixen onkankezi wes kwasala izibaya zingalalutho. Ziyapho okunye okumangalisa nomsithi uyazihlaba amajekiseni vele kuyabe sokulethi akuncedisi lutho vele, abantu abaningi izibaya bavalile.
Ekhuluma lapho kuvula enye lezi ndawo zokwelaphela isifuyo eManama ngolwesithathu, umfuyi uMnumzana Khaleni Mabetha uthi njengabalimi kuyabajabulisa lokhu ngoba sebezathola uncedo eduzane njalo masinyane nxa izifuyo zabo zihlaselwe yimikhuhlane.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha, kuthiwa yi-1-stop vaccine.
Samukela okusemthethweni enye lezi ndawo umphathintambo ezenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthi inkomo eziyingxenye yesigidi 500,000 zibulewe yimikhuhlane etshiyeneyo eminyakeni emihlanu edlulileyo.
Ukuvula kwalindawo kuza ngesikhathi silwisana nemikhuhlane yemikhaza esibulele inkomo eziyingxenye yezigidi kwiminyaka emihlanu edlulileyo. Lolu hlelo luqakathekile ukuze sithuthuke ngenkomo. I-Massaut iku-Region 5 yesisabele besihamba phambili kwezenkomo eminyakeni edlulileyo. Ngiyathemba lonke lapha liyakhumbula ukuthi besile ndawo khonapha e-Massaut lapho ebezifaka khona inyama emagabheni siyithengisela amanye amazwe.
UMnumzana Patrice Thala umele inhlanganiso Food and Agriculture Organization of the United Nations kuleli uthi impilakahle ezifuyo iqakathekile ngoba zilokuthuthukisa umnotho welizwe nxa zithe zafuywa kuhle.
Recently, the livestock sector has been facing challenges emanating from livestock disease.
Inkomo kulezi nsuku zithwele nzima ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane yemikhaza. Nxa sifisa ukuthi izifuyo zethu zande, kumele sizivikele kwimikhuhlane lemikhaza, zidle kuhle, kulondoloze amadlelo, njalo kube lendlela zokuzithengisa ezicacayo. Lolu hlelo luzobe ukuqeda lezi nzubo njalo kuthuthukise impilakahle yezifuyo zande njalo zithengiswe.
Umeli wequla lamazwekazi we-European Union kuleli uMnumzana Jobs von Kirchmann uthi kuyize ukuthi kulezi thezo zomnotho ezethulelwe leZimbabwe ezithi bayilindele ngamehlo abomvu inyama yenkomo esuka kuleli.
Now the livestock value chain was probably one of the most important ones.
Ukufuywa kwenkomo bekuqakathekiswa kakhulu ekadeni kodwa okwamanje abantu abasakuthatheli phezulu mhlawumbe ngenxa yemikhuhlane. Kodwa umbuzo ukuthi singavuselela njani na? Yebo, kukhona ubunzima kodwa akulaziso zomnotho okukhona ukuthi zisivumelwano neZimbabwe ukuthi inyama evela ngapha ayibhadali mthelo. Kungakho iminyango yethu ivuliwe ayize inyama.
Umsekeli kamphathintambo ezokulima uMnumzana David Marapira wamlelela lesi sipho ngezandla zombili wacela njalo ukuthi i-European Union isize ngocingo lokuvalela inkomo ukuze zingathelelani imikhuhlane.
Mr. Ambassador, let's have the census. Mr. Ambassador, I want to repeat, let's have the census.
Mnumzana Ambassador, siphe ucingo. Ngiyaphinda njalo, siphe ucingo ukuze senelise ukuvalela inkomo zethu eziphilileyo lezi zemikhuhlane ukuze ezifike zethu ziphile kuzane ziqalise lathi ukuthengisela i-European Union.
I-EU ivuselele izakhiwo ezifanayo ezingama-26 elizweni lonke jikelele ezizalondoloza inhlalakahle ezifuyo kuleli ukuze zithengiseke kwamanye amazwe okubize amadola emelika ayi-$4 million. EleZimbabwe lilenkomo ezedlula izigidi ezinhlanu 5.4 million njalo isabelo sezansi emandebeleni ngesesibili elizweni lonke jikelele esilenkomo eziningi zilandela iMasingo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseManama eGwanda South. Who added to